sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Alingali fuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 16 sangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi.
Kulalabo abale CV i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahloniphi amalungelo abantu.
Abamela ithitungwiza edalela ephalamende umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole ababotshelwe icala lokuphehla uDlame esililweni sikamo Blessing Ali enyatsime bancitshwa ukudla esitokisini.
Izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende. Abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende. Abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolu bayizitha zikahulumende.
Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi umkhokheli wayo umnumzana Obert Masaraure engaba ebotshelwe ukuthi inhlanganiso le iqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini kumalanga amalutshwana alandelayo.
Sitshoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke afundele ukulima sebambe ikhuba kungela muntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqembu le-Highlanders lihlawuliswa imali ezinkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika, $6,000, kulandela uDlame olwaqhamuka lidlala le-FC Platinum. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yeMass Public Opinion Institute ithi umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-CCC nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Linhlanganiso ithi uphenyo olwethulwe izolo oluthiwa Afrobarometer luveza ukuba umnumzana Chamisa engakhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesibanga esiyisilinganiso sokuthathwa ekhulwini i-3%. Lolu phenyo luveza ukuba uChamisa engathola amavoti ayisilinganiso esingamachumi amathathu lantathu, 33% ekhulwini, uMnangagwa athole kuyisilinganiso singamachumi amathathu, 30%. Ngomnyaka ka-2017, uphenyo lwe-Afrobarometer lwaveza impumela eyayikhomba ukuba kungenziwa ukhetho ngaleso sikhathi. UMnangagwa engathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-38%. Kodwa lesi silinganiso sesehlile sayafika ku-30%, kuthi uChamisa wayengathola amavoti angamachumi alichumi lasithupha, i-16% ngaleso sikhathi. Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu luhlala luveza iqiniso kusukela ngomnyaka lwaqala ukusetshenziswa kukhetho lweZimbabwe. Amagqwetha amela amalunga edalela ephalamende engawebandla le-CCC abomnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole athi ababili laba abavalelwe esitokisini besetheswa icala lokuphehla uDlame bancitshwe ukudla izolo njalo balelwa ukubona abameli babo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba lamuhla besetheswa amacala okuthiwa badala enyatsime esililweni selunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali. U-Ali wathunjwa kumaviki amathathu adluleyo watholakala efile isidumbu sakhe sijikelwe emgodini wamanzi ngomunye wakhe ayethandana laye owebandla le-ZANU-PF. Ababili laba babotshwe ngolwesibili ngemva kodlakela luqhamuke phakathi kwabasekeli bemandla le-CCC labeZANU-PF enyatsime. Amapholisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamachumi amabili kudlame lolu. Abasekeli be-CCC bathi abeZANU-PF yibo abadale lolu dlakela, kodwa abebandla elibusayo abeZANU-PF bona bagcona abe-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Indaba libingasozihluphe ngabe amapolisa eZimbabwe azimele. Abantu bebezathemba ukuthi amapolisa azalandela umthetho alandele ubufakazi. Babophe abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu lo kuliphi iqembu. Kodwa ayisikho esihlangana lakho kuso sonke isikhathi. Izikhathi eziningi sihlangana lokuthi abantu abavikelwanga ngumthetho ikakhulu nxa bengabe opposition kumbe abe civil society kumbe ama-church. Umthetho siwasetshenziswa ukuvikela kuphela abeqembu elithile. Kulokuthi uvikela abantu beZimbabwe bonke ngokungakhathalekile ukuthi kuliphi iqembu. Yikho khona lokho esikubonayo. Udlakela lo lesilubonayo. Sile history, sile kule kulalabo abale CV, i-track record ye-violence yokuba lodlakela yokungahloniphi amalungelo abantu. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi kube yibo abenze khona lokho okukhulunywa ngakho. Amapolisa aveza ukungabi ngendlela eqondileyo, avela engamapolisa asekela uhlangothi oluthile. Kaziphathe ngendlela eyenza ukuthi abalandeli be-CCC bazizwe bengamaZimbabweans bevikelekile. Kodwa amapolisa enza sengathi kulicala ukuba yi-opposition, kulicala lokuba seqenjini elingahambisani laleli elibusayo.
Abamasonto Ncube bathi i-Peace and Reconciliation Commission kanye le-Zimbabwe Human Rights Commission kumele bangenele babona ukuthi udlakela lolu luyamiswa ngoba lulakho ukudlondlobala kube kubi elizweni. Ubona bengangenela yini njalo ubona bengathatha manyathelo bani?
Akulula ukuthi amakhomishini yona lawo angenele. Kuyinto enhle ukuthi angenele kodwa akulula ukuthi angenele. Kangiboni engenela lanxa engangenela kula lutho azalwenza ngokuba behlulwa yilokhu vele abaqondene lakho. Sizakhumbula ukuthi i-PRC yehlulwe yikudaba lwegugurawundi, yehlulwa yikulungisa lokho kuyikho kuyiqonde ngqo. I-Human Rights Commission layo idinwe iyehluleka ukusebenza ngendlela ekhutheleyo kulo msebenzi. Kodwa ke kuqondile ukuthi amabandla ezokukholwa akhuthaze ukuthi basukume. Abenze lokho i-constitution ethi bakwenze. Constitution icacile ngokuthi NPRC kufanele yenzele ukuthi i-Human Rights Commission kumele yenzeni. Kodwa kasibaboni bekwenza lokho, kangiboni futhi bekwenza. Yebo kanti isifiso siqondile samabandla ezokukholwa, kodwa sizibakwenze khona lokho ngokuba abazimelanga ngendlela efaneleyo. Lapho bezimele ngendlela efaneleyo, lokho abaza kwenza kula muntu oza kulandela. Ngokuba kakuhlonishwa mthetho, kakuhlonishwa constitution yona le eyadala i-NPRC le Human Rights Commission.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe obuxoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, umkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz, umnumzana Obert Masaraure, obotshwe ngolwesibili esetheswa icala lokubulala umuntu, laye ubikwa ephethwe luklubhu esitokisini encitshwa ukudla. UMasaraure wetheswa icala lokubulala ilunga lenhlanganiso ye-Atuz, umnumzana Roy Issa, owawa evela kusakhiwo se-Jameson Hotel ngomnyaka ka-2016. Siqoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz umnumzana Themba Kuye Dube.
Okwakuqala akukaze kube kuhle vele lapho esibotshwa khona thina be-Atuz. U-Obeti namhla abanye bethu bathe bezama ukuyambona labemndeni wakhe bathole kugcwele abesipholiseni, kugcwele abebutho ikakhulu laba be-Riot Police. Ngalinikwa ngithuba lokuthi abonane labanye abantu ade bezomnikeza okokudla lokuzomkhulumisa. Abameli kunzima ukuthi bamncitshe lanxa bengamnikeza ithuba eliqondileyo. Okunye okukhulu okumele sikukhangele akulacala elikuthe elikhona ngaphandle kwakhonokho kokuthi ngo-2016 kulelunga lethela bhubhayo okunakanelwa kumbe sokuyikho asekunikezwa kube licala u-Obert ukuba yibo kumbe nguye owambulalayo.
Sela ukuthi uhlelo lwenu lolu elithi lina lifuna ukuthi abantwana besikolo kunye lababalisi bengayi esikolo luqoqa njani?
Uhlelo esiluqoqayo Chris, luqoqwa yi athuz nje yodwa uqoqwa ngaphansi kwenhlanganiso yababalisi okuthiwa Federation of Zimbabwe Educators Union ele inhlanganiso zababalisi ezine iathuz iuz inhlanganiso zonke lezi zilomlando wokuqoqa amalunga zilomlando wokunikeza amalunga zomlando wokukhankasa wokuqoqa ezinye izisebenzi zikahulumeni na sikhangela umnotho welizwe odinga ukuthi imuli elamalunga ayisithupha ibe le 133,000 pounds yokuthi benelise ukudla inyanga eyo ngapha izisebenzi zikahulumeni zona zikhola imali engadluliyo i 40,000 encane kakhulu ngakhangela izisebenzi zikahulumeni de Christ zikhola 18,000, 20,000, 30,000 ngama senior employees khonoko nje kodwa kuyayenza umuntu kumnikeza intshuku nje yokuthi angayi emsebenzini nxa ithuba elinjengaleli livuka intengo yesinkwa Christ iyakwenza ube le ntshukuntshu yokulwela iholo lakho ubaba nxa ephuma ekhaya ukhangelelwe ngabantwana ukuthi nxa ephenduka nje ntambama bemgijimela bemhlangabeza laphana akhipha izwitch abanike owakathesi ubaba Christ uyabe buya lesikweleti esizasala sesibhadala ngabantwana ngemva kweminye iminyaka eminingi omunye umuntu esebuye sezotshela abantwana ukuthi ngo-2022 uyihlo wabuya wazoboleka imali yokuthi alithengele izinto ezimbili khonokuyana nje kuyanikeza umuntu intshukuntshu yokuphatheka kumzabalazo wokulwela iholo lakho ukubotshwa kuka-obito sokwenziwe nguhulumende bemethesa amacala amanga bona besazi ukuthi bambophele ukuthi kusiyafika mhla ka-20 engekho yikho sokuncedisa ekugqugquzeleni abantu ukuthi babe yingxenye yalo mkhankaso ngicela ukuthi abantu nxa benanzelela izinto ezinjengalezi thina abanye sesikukhangile sesikubona ukuthi uhulumende usesilwa umuntu wonke yisitha sikahulumende izisebenzi zikahulumende seziyizitha zikahulumende abahlali bemadolobheni nxa kukhangela ngokwenzakalayo kathesi bayizitha zikahulumende abantu bonke abaphila ngokuthenga ezolo bayizitha zikahulumende pho ngubani osadinga ukuthi abizwe nxa kulo mkhankasweni osokubalulekile ukuthi abantu bebekwazi ilanga abantu bengabakwazi ilanga njengoba selikhona ukuthi umkhankaso lo uqana mhla ka-20 nhlangula usiya kuma mhla ka-24 nhlangula ngo-2022 nasi yedilini nasi fika kubizwa ozwayo
alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhani kunjalo nje abalwela amalungelo oluntu bakhathazekile ngobugebengu ukubulawa kwabantu ukuthunjwa kwabanye udlakela kanye lokubotshwa kwenkokheli zombusazwe ngesikhathi ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo uAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo
abalwela amalungelo oluntu kanye lozulu jikelele uthi akumelanga kube lomumo onje lona ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu lomnyaka ozayo omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Benny Moyo usola udlakela olukhona ezweni emalangeni lawa
siyakhumbula thina ukuthi ngo-1980 kulezinye indawo amanye amabandla engalungelo ukukhampena izanu yenze udlakela uLord Somze ama-results akhona iminyaka yonke elandelileyo sesefika namhlanje asikaziswe lokhetho olungakadlakela esokucelayo yokuba amapholisa lezeki benze umsebenzi wabo awawuqhatshelweyo bengakhethi banje bengakhethi hlangothi oqala udlakela kabutsha kwenzela ukuthi thina njengezakhamuzi sihambe sikhululekile sikwazi ukuthi nxa sisiya-exercisa kulingeni lokuvota akulamuntu ozasitshaya ama-political parties kumbe amakhandisi alodlakela must be disqualified engavunyelwa ukhontesta
omunye njalo olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uvumelana lo moyo
lokhu kuyabonisa ukubana ukhetho esiyakilo kusazakala udlangudla ngobuningi abantu basazobulawa ngobuningi abantu kusazoba le-violence abaningi sisazobotshwa kuletha ukwesaba kuma-activists lama-politicians ukubana bengakhampeni bekhululekile
izizalwane zezimbabwe lazo ziveza ukukhathazeka ngodlakela olukhona ezweni isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Amandla Chuma ngomunye oveza ukungaphathekanga kuhle ngomumolo
kodwa kwenza yala eZimbabwe khathesi abethusa kuhlasimulo somzimba sihle sibona ukubana hayi ngomnyaka ozayo uzabe kunzima sibili ngakungasanga kwaba le nguquko
isakhamuzi seluveve umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwenzakala ezwenzakala ezweni inhlala yenza ngezikhathi zokhetho.
Lokhu kuyesabeka lokhu abantu bezano bakhalile. Ngaso kulanda ama election so they can bayenza loba yini bazabulala abantu besenza ukuthi abantu besibabe. But this time I think badlala ngesikhathi sabo ngoba abantu sebethuselwa kakhulu kathi okungazikufa kuyini ngoba vele abantu bezimbabwe bayahlupheka. Bayahlupheka abantu bezimbabwe ungayezibhedlela kathesi as we speak.
Loba kunodlakela ezweni abekhomishini ebona ngezokhetho eyezimbabwe electoral commission bathi baqhubekela phambili bebhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota kanye lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Bazathi sebesazisa uzulu ngezigaba ezintsha zokhetho oluzayo. Obona ngezokhetho kobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchaza kabanzi ngohlelo lwabo lokubhalisela ukuvota.
Zimbabwe Electoral Commission iyaqhubeka iregister abantu ukuvota. Njengoba sikwazi ukuthi voter registration yi-continuous exercise njengokukhulunywa kwayo emthethweni. Kungakho amahhofisi wonke awezek 63 districts le 10 provinces kuyaqhutshekwa kurejistra abantu ukuvota.
Kulezi nsuku alisekho ilanga elitshona kungela mibiko ephuma ezindabeni yobugebenga, ukubulawa kwabantu, ukubotshwa lokwethuselwa kwabo. Osekufakele ilizwe amehlo ngababona ngokulandelwa kweziqondiso zokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi umkhokheli wamapholisa uSkomichi Patton Mbangwa uthi uZulu wakobulawayo kaphathise amapholisa ekulwisaneni lobugebengu osebubhahile kuleli dolobho ngokungabangcwebi indlebe, ngoba besazi ukuthi labo abayizigebengu bahlala labo emphakathini. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi izibhedlela eziningi zelizwe azisemukeli abesifazane abazithweleyo ngoba kungela ndingeko zokubabelethisa. Okwamanje singidedela emuva ngelithi ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, ningani ayitina siyaphila. Siyabonga bakithi i-buzo lesipha zona izindaba ezimnandi. Bonke nkanini inkomo sithandekile mhlanga Anastasia Ndlovu. Anastasia Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu kudayalizo umsebenzi womuntu kube hayi esiphathela indaba ezinhle. Chris Gandhi umlondolozi Ndlovu khonale Harare hayi sabasimnandikhethe isihlangothi ngithi ke ngiphawule ke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwazi asivula amehlo sikhethe inkokheli yaso. Ingaphi inkokheli ewakhipha izanupiyefu? Bakithekelani ukujuhisa abantu, thekelani ukumisa abantu umqondo. Isikhathi sesisondele esikhathi 2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthwakazi kelitshelani kungoshamisa ozakhipha ngithi ozakhipha izanupf lo mnankaka othiwe ngalapho. Nguye umuntu asivothele sonke siwumthwakazi. Le mthwakazi kayivota iqophile ka-1 khipha izanupf. Sawile ukukhipha izanupf sasibona ke njengomthwakazi ukuthi sizenzenjani. Step forward after kuphumisana. Alikho iqembu elilekangkhona lingavuka likhule lithi liyakhipha izanu ngaphandle kukachamisa. Siyakwazi lishona yini yini, kodwa yekelelani ukucriticize abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe. But asibhekene sizwelene usizi bakithi. Abanye abafedwa abaseGoli bakhuluma ngokuthi ye uchamisa yeyathwathi umthwakazi bakwazi wathi bayohlala lapha kuze kube nendubizwa kumakwerekwere.
Ngiyelele Mhlokozana, ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni siyelungu seZimbabwe siyovota. Siyafisa lokufisa ukuvota kodwa siyethulwa yinto eyodwa. Besisemakhaya ngoDisemba kuzange kuphunywe ngokubhalisa. Abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka lePlumtree kusiya lentshonalanga yakhona kuze kuye kumemabhungane. Angaze ngize langelanga elilodwa abantu bekhuluma ngokuthi bebebhaliselwa ukuvota. Angaze abantu bebhaliselwa ukuvota khona lokhu. Njalo angabe kuthiwa siyavunyiswa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela. Angeke sicele ebantwini sithi siyobhalisa. Siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi, azenziwa ngamaholiday. Siyacela ukuthi sinikwe lati ithuba lokuthi sibhalise, sihambise izithupha zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote. Akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha. Nasekhaya kunjalo. Kungasi ngenxa yabantu abangaphandle, iZimbabwe ngabona abantu abaningi. Bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezikhulu zona lezo ezizwe eziphethe iZimbabwe kade bezasinda. Abakithi abaningi ngabe sebafa. So siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupha zethu zikhona emakhaya. Sibhaliswe lati sihambe siyovota. Siyafisa lokufisa siyokuvota. Akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota. Makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengase lapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy. Abanye bangalala khona. Abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo. Beyazi ukuthi abantu ababuyela emsebenzini sebebuyele. Kuyasihlukumeza lati kakhulu. Nxa sekuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya. Thina abanye sesibadala. Mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami. Ngiyafikisa amathuma ayisithupha. Ngilokhu ngisegangeni. Anginafusi. Lapho engiliba khona. Anginasifuyo. Then izifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa. Njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo. Siyacela kakhulu. Sike sibonelwe lathi enye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni. Abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela. Kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo. Kungabe intokozo lokhu. Igama lami nginoma Thamsanqa Moyo.
Salubonani balandeli beStudio 7, linjani? Ukhuluma uNdlovini ngisekwele eBotswana. Lesi siyisikhathi ngilandela iStudio 7, ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo, abanye bekhuluma lokhu lalokhu. Kodwa engikubonileyo ushumayela ivesi A1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi leZimbabwe. Babona inkinga yasekhaya eZimbabwe laphana. Inkinga yethu enkulu izana. Alubana sonke nini maZimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izana. Siyikhuphe embusweni, siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elisha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthokazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana amaqembu akomthokazi akhulume into eyi-1 ukuthi hhayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano. Azi singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo. Kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili. Ngiyabonga.
Salibonani lonke balandeli beStudio 7. Okhulumayo ngu-Mncube khuluma ngilapha eGoli. Ngizathanda ukuthi ngifake umbono kancane kubantu bakithi abase-South Africa ukuthi asiphumeni sonke sihambe siyobhalisela ukuvota. Sivotele utshentsho sikwazi ukuthi sikhiphe umbuso obusayo uphethilizwe owamanje ngoba iZimbabwe isiphelile du, iphelile du, du, iphelile. Kodwa kudingeka thina ukuthi sisukume sihambe siyovota ukuze kulunge. Wonke amazwe nala esiphuma sisiya kiwo ngaphandle kwavotwa, bavota kwawina, kwatshintsha izinto kwalunga kwaba right. Nathi ma singabambisana nje sisukume sonke ngoba siyabona nje ukuthi iSouth Africa ngokwayo iphelile and iSouth Africa ngokwayo abasasifuni iSouth Africa. Kufanele ukuthi sizama ukuthi sikhiphe uhulumende lo khona, uhulumende kamnanga kwawuliqedile ilizwe laseZimbabwe. Uvele waliqeda tu nya, uvele waqedelela lapho kwakushiye khona uMgabeni, uvele wathintitha. Kungawukuthi kusephele iminyaka emihlanu iZimbabwe iyabingekho iZimbabwe, and asazi ukuthi siyophephelaphi, ngoba imithetho yamazwe la ngaphandle nayo iyashintsha, isishintshi siba nzima kakhulu, abantu sizohlupheka kakhulu. Abantu abavotele utshintsho, yeke ukuvotela umbuso kamnangagwa, ngoba lokhu esikubonayo lapha eZimbabwe kunzima kakhulu. Mnangagwa uzobe lokhu erobha abantu ngokudla, abanikeza ukudla, abanikeza ukudla. Uma kuphela lokhu kudla sewinile, uyahamba nya phinde bambone, bazombona futhi mhla kuvota. Abantu abavuka emaqandeni, abavuka emaqandeni abantu.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders litholakale lilecala lokubangela udlame emdlalweni walo le-FC Platinum wadlalelwa enkundleni yeMandaba ngenyanga kaMabasa. Inhlanganiso yeZimbabwe Castle Premier Soccer League ihlawulise iqembu le-Highlanders isigwebo semali engamadola emelika zinkulungwane eziyisithupha, $6,000, njalo iqembu le-FC Platinum laphiwa imiklomelo emithathu. Kolunye njalo udaba lwezemidlalo, abaphatheke kungxoxo zokulungisa umdlalo wenguqu eziqhutshwe kwaBulawayo bathi kudingakala ubukhokheli obuqotho ukuze umdlalo ulunge. Okuningi asikuzeni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhulume emhlanganweni oqhutshelwe esikolo seMilton Junior, uNompembe osiwathatha umhlala phansi uThomas Khumalo uthe yena imbangela enkulu esiphazamise umdlalo wenguqu kweleZimbabwe yikuba ubukhokheli balomdlalo sekuthengwa ngemali.
Mina into yami ebeyiqakathele kakhulu i-administration yeZifa, ukuthi nxa abantu bengena kuthiwa ngabakhokheli weZifa babe bengobani, bevela ngani? Ngoba kalesi uyabona ukuthi into ebakhona ukuthi imali lisigijima phambili. Kulapha mina embona siphambanisa khona. Kumele ukuthi imali siyichiye sikhethe abantu abaziyo abaqondileyo, njalo abantu abalothando, abantu abangabuyi kuZifa ukuthi ngangena kuZifa zagena. Lokhu
kwakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association kuhlangothi lwalukhangela abasakhulayo. Umkhululi Mthunzi laye uthe phawula phambi kwecommittee yeZimbabwe Football Restructuring Committee wathi ukuqakathekisa imali yikho sekudale inkinga emdlalweni wenguqukele eZimbabwe.
Ukuthi this is the sport esidlalwa ngabantu abakhulu, akufana nabo-cricket landa. Pho umdlalo konjalo nxa sokufaka amacubacuba emali ebantwini abakumele bakhokhele, akulungisiswe.
Wayekwaba isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthi yena kule ndingeko ukuba inkokheli zomdlalo wenguqu zibe ngabantu abalolwazi olujulileyo ngalo mdlalo.
Ama-administrator, ngiyazisukela mina ngehle ngisuke eSoweto, ngivotelwe ngingene e-ofisini, kumbe ngisebenze ekhampanini ethile, yimi engu-human resources, sengihamba sengisiyaphiwa isikhundla eklabhini. Ungasabi le training lokufundiswa ngemithetho lokuphathwa kwebhora, ngoba i-administration yebhora yona yodwa ilolwazi azilwalo. So sichoni nxa sithi umuntu ungaphongusuka engafundiswanga yenze konke, afundele ukulima sebambi khuba kungela umuntu omtshengisayo ukuthi libanjwa kanje ungeza sokuyaba lebhanga.
Iqula leZimbabwe Football Restructuring Committee libunjwe inhlanganiso yeSport and Recreation Commission njengengxenye yemizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni. Ingxoxo eziqhutshwa yileli qula elizweni lonke jikelele zihlose ukuba zithole indlela yokuvuselela umdlalo wenguqu elizweni, njalo ekupheleni kwazo kuzakhutshwa ugwalo oluyabe luqukethe inhlelo zokuba kungenziwani ukuba umdlalo uphakame njalo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala obotshwe kuthange uphi uncitshwe ukudla esestokisini. Abaphatheke kwezombusazwe labanye abaphatheke kwezolungelo loluntu bathi bona bayethuswa ludlame oselwesenzakala elizweni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.